So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayilivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcintshi zethu ngenxa yesikhithwa kuhlokwa kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa, silwa lalokho, cela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe ni spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. Uchari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho oluhambe ngalo kusukela lapho qala sele khona kuze kube esibangeni esifikiswa namhlanje. Lokhu njengoba uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hayi ukhetho aluhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambanise kwamabizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhali, kwakule fazi faka ama-desk incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sebafike esigabeni sokuintroducer ama-results angamanga. So yikhona phe sikhona ngathi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Yethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini efike silayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcintshi zethu ngenxa yesikhithwa kuhlokwa kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini
lokho? Lokho akusikho qiniso. Bekulama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola nokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa yizanu kulohlelo hlanganiswa ngokomthetho yokuba yifazi ade hambe chaya abantu izivarasa abantu yiyo ke leyi kwezinye indala lapho esizotombona bachaya ama-agenti ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi bukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi kufonela awethu ama-agenti iwacele ukuthi aphenduke ezobhala ama-V11 ezama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamuso yezeki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Esabelweni se-Matabeleland North umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise beze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bebephathelwa noma impupho sibili impupho sizibonile zingena amawadi atshiyeneyo phakathi kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama areas awe opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kade efakwa duze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupho kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwa amabhukwini ezanu nxa besiyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla le-ZANU PF esigabeni se-Matabeleland North khona ngapho ngathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lwe-ZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basebe msolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasu lutho usutholakala suthiwa khona singu vice president webandla usutholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe singohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but icandidate yethu siintroduce a bit late but iimpact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso uJaka onguye ohambe waya kuba icandidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso popular ngale ayisikho. Then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqansile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwampana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa plazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lapho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibele zehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama candidate but kungenani hayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leya nindawo indawo sibili singayithatha njalo siyiwini then echolotsho south I think is just panjani so mbijana ngamawadi ama asuke ambalwa asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholotsho south icholotsho south ibisebenza ilamanye amawadi kade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi kade bowasebenzile asuka aya echolotsho north okuncede echolotsho north kodwa kwaba le disadvantage echolotsho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana upf phakathina kwemathebeleni north
lo ke ngumgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le studio 7 ecingweni esebhinga kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli weNamibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko equla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevers Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevikedluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Umnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abathi aluqhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhetho aluqutshwa ngakuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe aluzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
Masa sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kahle sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokho sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilaba ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asizakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani neCCC iCCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona lamaqembu amanye akhona sokumele kube imbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokho not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezibalisa iEuropean Union, African Union leCatar Center seziqhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikeleyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla leCCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani lonke basakaza bahle, igama uWilard Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama candidates awu CCC avunyelwe umthethwa indaba ophezulu ukuthi bangene kuemncintiswaneni kamhla ka 23. Ukukhombisa emhlophe belo ukuthi ihulumende ayisiyo econtrola ama courts. Njengalokho okuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be CCC ukuthi hey, court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikapchanga court, ayikapchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile kuphela. Uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi ijudgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi ijudgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebesithi captured. Ngibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yetu. Antu ya bona ilu hlupo la majaha la. Those same guys sibabonile besiya mangala la bema court emisa la bababati kona ngama fake candidates awe CCC ama double candidates besiba mangala ilu tiba kicho kupaloti. Antu ya bona ukuthi bona wafunu kuti ingu ngishari kari siti kwangu kwangu kupela wabanye kapafunu. Kwa ngabele democracy labo bekala kangaka waibe ngayegeli labo ama double candidates labo waye F14 ngobabati balaba antu
bala lube situ ngofeliqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izika zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu chance ngoba mina ngangavela ngonile ukuqaleni, lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole, kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, lezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo lombono engifuna ukuletha ebantwini, ebantwini special abantu abavotelizana la kuye umongameli uMnangagwa mayengafika irekhodini leyo iright ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala ukuthi mayangathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ibakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebele angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu angenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane. Asibazi mama, sibazi obaba ngenxa kaMnangagwa. Phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresident wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakeza izandla kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi into engayizali wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo uMnangagwa kulalo thazana uyenza totally vele Zimbabwe khohlwanini. Mingaki iminyaka izaliPF busiletheni? 1 fehle kurinove imigwaqo yashiya kusimithi kuyirinoveta. 2 ehle kurinoveta amabhilidi awachiywa uSmith ukuthi atende nje kuphela ayekhuluma nge development
njani njani ku studio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi mina ngakugevotelwa ngubani bese kodulo lokhelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mina ngakwazi ku December engafika ngcono siyemkeeper sibini ngoba ngoba amanyala lawo enzayo hayi mbono uthe kungasiphilisa kuhle singamaZimbabwean hayi lokho vela kusayenzi sesiyehlulekile ngevota sambe siyemkeeper thina ngezandla angeze sesehlule umfana lo omncane kakhulu sambeni nasambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngali obvisini but ayibe labantu abasuke drop abe obvisini but not ukuthi kube ngabe zanpf kuphela bafika ngale kwerobhu abantu basemakhaya bebanika utshwala benato bedakwa belala khona ngali abantu khona ngali emakhaya ake likuqade isikhona lokho abantu bathanda ukunata utshwala kakhulu bathanda izinto baphiwe into ezidakayo belale ithintshwa amabhoks kubuya amapepa abantu bezanpf befike befakabo khiphela bana
ngibulise kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokhu okwenzakele lokhu ukuthi kuyale lokhu ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani uma belokhu besavotela ibandla lezanu pf ngalesi sikhathi njalo i-ccc mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi oprisela chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phela okwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhuyana babikwenza kudala lisibonisa i-ZBC yenu yamanga lina libuka inews lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu okwamanje sibona khona okhu elikubona bebetitiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje lingavumi bantu besisisi njalo lingangeni kunhlangane kumanyana wabo wePollard lo wamasela ngoba mawuthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kube bethengelwe imoto olove momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili well done commander in chief Chamisa siyabonga mpela kakhulu noma-ke besitshontshele amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga mpela kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members ephalamende laphayana so imajority yezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhwana ukuthi sebezenzele umathanda nje siyabonga mpela kakhulu
njani studio 7 abalaleli hayi amazwe la ayithula bheka ama-results esho emashonaleni nama-results emathepheleleni awafani la amazwe la asoze vele kubambana akufani kuyenza vele akufani ilizwe la kumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge-South Africa into eyenzakale eLimpopo nokuvotwa kwenzakale eNatali nokwenzakale e-Free State bonke bavote into eyi-1 ubenza into eyi-1 thina amashona avotwa ode ebhekele evotelwa kumunye lala amathepheleni la abantu bavotwa bodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele alihlangananga amashona awodwa amandebela awodwa so vele into engiyibonayo lapha vele ulele wonto ukuthi uqunye kungcono baba bami lokuze baba bamkhulela lomfana lowo ngendaba yakhona ukoti vele akuhlangani le nto le ilizwe la kumele liqunywe kuthi uze ulunge.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. Ngokwesine uthi Trump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, khona kunjalo, kulama polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebekhona amanye lawa athi hayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hayi, angiboni kusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendu. I think amapholo aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi wahambe yovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hayi, amapholo engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Tshamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.